abantu nxa besenza so ukuthi abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapolisi ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu oselendaba lokuthi ngizaba lomkhuhlane but sesabuthi uzabotshwa amapolisi nxa ejengisa ngoba endlini akula kudla. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu ingxenye kathesi ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile esithi i-immunity ngoba akula kudla badla nzima. Okuthi nxa umkhuhlane ungafika ungahle ubahlasele baye kugoqanya abayelusa amadada. Because osikhathaza kakhulu ke ekutheni ke kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa nenhlanganiso ezimelele abantu abasebenzayo ezinjengezethu lezinye. Nyakenye ngo-August kusiyafika ngo-December besikhankasa fokadube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu ama-mask, sihambise ama-mask ngafika phose 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha koBulawayo. Sinikile abantu phose 300 5-liter sanitizers ama-markets angaqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badwebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters kusiya khona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele i-WHO ukuthi sehlise umkhuhlane lokuthi ungamemetheki. Siqhatshile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakobulawayo befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke amasi, bageze izandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lomkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje asingatholi umuntu oyedwa oyitrader obuye wama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19 okusikhombisa ukuthi engxenye yabantu besisebenza labo sibafundisa balandelile izinqumo. Sibe siyile mkhankaso emaradiyweni lapha nakuma-TV khonapha ebulenjini sifundisa abantu kanzima kakhulu ukuthi baziphathe kahle. Besinaka nokuthi uhulumende ngabe uyakhangela ukuthi imkambo leyi evalekileyo ukuthi abantu bayangena egedini bayophuma ngale kube lapho nendlela zokuthi bathengise basebenze ngoba gips kunzima. Kathesi njengoba zisitsho nje abantu bayavula amaxeshelani ezitaladeni lapho akusela muntu olandelayo i-COVID-19 protocol. Sebalekela amapholisa sethengise emile engala mask ethalaza kuphela and ingozi yokuthi-ke abantu they are going to defy i-lockdown leyi ngoba uhulumende kalethanga even nje umzamo yokuthi bathole ukudla. I-cushioning fund leyo iyaqanjwa nyakeni nxa ukhumbula ngo-March ize yabuya phose umnyaka susiyaphela iyi-600 RTGS by then ibe about $5 iyimali encane kakhulu ukuthi ayidali mahluko ebantwini. So ngokunjalo sicabanga ukuthi uhulumende kabonisise ukuthi indaba ye-enforcement to COVID-19 protocols and restrictions abhalanse le livelihood kungabi yinto e-one-sided ngoba it's not going to be sustainable. It will defeat the purpose of trying to fight the disease nxa singazamanga ukuthi sikwenze uhambe ndawonye ukuthi abantu bazivikele emkhuhlaneni njalo futhi bathole ukudla bazaphuma betaladeni bayethengisa ngokemthethweni bengalandela izinqumo ezihlelwe zokuthi sizivikele ukumetha kwamkhuhlane.